Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le MDCT lithi alizikhathazi ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi umongameli Mugabe akhethe ozamelama.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai ukungumana okwenziwa nguGrace Mugabe asonto esingayilandela ngalesi sikhathi abantwana baseZimbabwe besidla indiya ngobuthi.
Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
Ngakhangelisa ama-drought akhona esiwabonayo kathesi ukuthi yiyo i-climate change yangikhona uthi izulu seliphuza ukuthi liqale ukuna lento ezinjengalezulu.
Abamela izakhamizi zamadolobho bathe gwaqa eMtare labamela amakhansili kuhlaziywa indaba zokusebenzelana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT lithi alizikhathazi ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi umongameli Mugabe akhethe ozamelama. Unkosikazi Mugabe umangalise abanye ngolwesine lapho athule khona amazwi ngoba waziwa ngokuthi uMgabe uzabusa loba sefile. Sixoxe lomsekelo wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe ukuthi ibandla labo lithini ngamazwi kankosikazi Mugabe.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai ukungumana okwenziwa nguGrace Mugabe asonto esingayilandela ngalesi sikhathi abantwana baseZimbabwe besidla indiya ngobuthi ngeze yiphi yikho esithi izifiso zikathemba lo-amukela. Nxa kwakuyukuthi uMugabe kumele adinge umuntu ozathatha nxa yena esehambile ayisinto ethukelwa ebandle. UMugabe yena kwakumele ukuthi vele engakhokobi agule nje akwazi ukuthi unyawo lapho lukalefti luphi lukaright luphi. Kwakumele azise uZulu ukuthi uzatshiyela bani intambo asalebusa leli lizwe. So kwaGrace nasekulandeni ngoba okwakhe phela ngokwemacansini thina kasikho emacansini abo.
Kungakutshengisa na ukubana umongameli Mugabe usediniwe usefuna ukuthiya isikhundla?
Umongameli Mugabe kadinwa nganamuhla. Umongameli Mugabe wadinwa vele ngabe-2000. Uvele usekhathele ngomuntu nje osesetyenziswa ngabahulukuqa amasela ezanu asebetshentshe imoto yabantwana baseZimbabwe besidla bekhomba ngowaphakathi nasidla imbuya ngoluthi. Ngamasela la angafunda uMugabe aphume ngoba bayakwazi ukuthi uMugabe angavela akhiye lapha bona iy'mpilo zabo sezilinga entanjeni.
Manje pho nxa sekungeniswa ezokuba ngazwe ikakhulu nxa sisizwa umongameli Mugabe esithi yena inkokheli yebutho ingangeneli kwezombusazwe akufaki yini ilizwe engozini lo?
Kuvele thina sikwaziyo ukuthi inkokheli zamabutho bezivele zisebenza lezana. Kodwa empilweni sonke nje siyazi ukuthi nxa udubo liqoqoda kondlovu luzamnemetheka. Udubo lonke lumnemethekile nabo inkokheli zamabutho labo sebekwazi. Esikukhuthaza kibo ukuthi lapha kasibi esikuchoyi ukuthi kasikhiphele abantwana ebugqibini labo ngabathiye ubudlwangudlwangu bokuhlukuluza abantu ngobudubo lolo olwenzakale bantu labo balunyena.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi. Lomhlangano oqoqwe ngumanyano wabezokholo oweWorld Council of Churches. Sixoxe lomunye wabasemhlanganweni lo umnumzana Masimba Kutshera othi kuningi asebekufundile ngalolu daba oluphica abanengi.
Eco School. Eco School itotwa WCC World Council of Churches. Lapha esifunda khona ukuthi singagcina njani amanzi le climate and then also food and health. So imfundiso enikwa abasakhulayo laba from about 20 African countries ngendlela ezothi siyagcina njani amanzi ngokuthi iclimate yethu singayigcina kanjani.
Manje abakhona ngapho ngabamazwe atshiyeneyo na, njalo ngasitshela ukuthi abavela eZimbabwe libangaki?
Kulabane abavela eZimbabwe kodwa kule South Africa, kule Zambia, kule Cameroon, kule Lesotho, kule Ghana, kule Kenya, kule Tanzania, kule Ethiopia, ngamazwe amaningi nje abasakhulayo abavela kibo lalapha eMalawi bakhona.
Manje imfundiso elizayithola khonapho likhangelele ukuthi izasebenza njani?
Njengoba iWorld Council of Churches isebenza nama-church atshiyetshiyeneyo, sikhangelele ukuthi nxa sesibuyela emazweni ethu sizahamba lapho esikhonza khona bese sinceda abanye abasakhulayo ukuthi sibafundise njalo ngemfundiso esiyithole lapha. So kungaba singathi ngokuchasisa yi-training of trainers eyokuthi nxa sesibuyele lapho esivele khona bese siba le mfundiso lapho esikhonza khona ukuthi singenza njani ukuthi sikhuthaze abenkonzweni nohulumende nje ukuthi adinge indlela angasebenzisa ezingenza ukuthi sigcine umhlaba wethu, sigcine amanzi, sisebenzise amanzi ngendlela ukuthi siyakwanisa ukuthi thina lezinye inyamazana ziphile njalo.
Lona udaba lomkhathi luthathwa njani eZimbabwe? Ubona ungani baningi yini abakholwayo ukuthi kulokuguquka komkhathi?
Ngibona njengalokuthi bakhona abakholwa ukuthi ikakhulu abantu abadala ababona ama-weather patterns echintsha, kodwa angikaboni ukuthi uhulumende naye uthini ngakho. Khanya njengani asikabi lama-policies aqinileyo kakhulu azasincedisa ukuthi lathi sibe singa-affectwa kakhulu nge-climate change. Kodwa ungakhangelisa ama-drought akhona esiwabonayo kathesi ukuthi yiyo i-climate change yangikhona uthi izulu seliphuza ukuthi liqale ukuna lento ezinjengalezo.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ongomunye wasemhlanganweni wokuxoxisana ngezomkhathi. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselilongwe eMalawi. Abamela izakhamizi zamadolobho bathe gwaqa eMtare labamela amakhansili kuhlaziywa indaba zokusebenzelana. Abamela inhlanganiso zezakhamizi phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe United Residents Association ngumnumzana Marvelous Khumalo, lo mnumzana bekezela Maduma Fuzwayo. Sixoxe lo mnumzana Fuzwayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okay, no, sihlangene singama stakeholders e local government, ama local government, ama residents association, ama chief executive officer, lamanye ama councillors selected few nje kule ncwadi ibhuku esibhizi ngalo esizama ukuliformulator elizabe liyi guideline yokuncedisa ukuthi how do we engage each other as ama residents le la makhansi le ukuthi i citizen participation siphakamisa njani collectively as council as residents. Into esilesikhathi si discusswa sokuzanywa ukuthi kuphumele framework yokuthi kusetshenziswane njani ukwenzela ukuthi kungabi lolokela kwona kade kusenzakala ukuthi kuhlala kuxatshwana i-council ngale izakhamizi zizodwa ngale. Sinxa kusenziwa ama-processes e-council wonke umuntu abe khona abe involved sihambeni sonke kanye kanye. Sisuka ku-dimension yakudala leya eye-citizen engagement ukuthi i-council iyahlala i-decide siphongusitshela. Siye ku-citizen participation lapho esihambani sonke kanye kanye sindawonye.
Ungasitshela ukuthi lihlangene lizinhlanganiso kuphela kumbe lama-council akhona?
Labe khansi njengoba ngishilo bakhona kulama chief executive akhethwe wamanye amakhansi kwakhethwa abama residents association njengoba lezilu zolo Mavela Sikhumalo ekhuluma ukuthi sisonke la uma residents yithi lo Mavela Sikhumalo kulama town clerk, kulama chief executive ama rural district council, labantu be Ministry of Local Government ngokwabo.
Manje izinqumo eliza zithatha likhangelele ukuthi ziza qutshwa njani phambili.
Kuzaphuma ibhuku elizabele ihandbook ukuzathi nxa ingejwa kusetshenziswana phakathi kwezakhamizi lamakhansi kube yi-reference point. Wenzethi nxa ukuthi kunxathi kuyaxatshwana sibuyele ebhukwini sithi hayi savumelana ukuthi sihamba so. Kuyayireducer i-conflict ehlezi ikhona phakathi kwezakhamizi lalamakhansi. So sithemba ukuthi ibhuku leli lizaphakanyiswa nguminister li-adopte kube yi-handbook yokusebenzisana phakathi kwezakhamizi le-local government.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo oyinhlanganiso ye-United Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare.
Langilela ndwandwe,
langilela
ndwandwe,
langilela
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisemayitengwe emngceleni we-Plumtree le-Botswana eBambazi lapho izakhamizi ezikhala khona ngokwenzakala kulumngcele. Ngilesakhamuzi umnumzana Thamani Ncube yena oke waba ngukansila wakomadlambuzi. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo Nkomo. Ngiyabonga lokuamukelwa ngabalaleli.
Lithi kwenzakalani?
Lapha kulohlupho emngceleni weBambazi imayitengwe border post. Thina abantu bangapha emkhonweni weplumtree esikhalangeni sivele silobudlelwano kakhulu nabantu beBotswana, sibuye sibe nobudlelwano nabantu beSouth Africa. Njalo iningi lethu livele kusukela ngabo-1930 sivele besisebenza kuwona lawo amazwe. Kodwa ke into esisenzakala lapha isisimangaza ngoba imithetho esikhona sitshengisa ukuthi khona vele asila nabudlelwano nabantu baseBotswana kumbe beSouth Africa. Njalo sokungani kuthi kuqala khona ukusuka uyesebenza kwele South Africa.
Lithathelwa izinto emngceleni ngobani abazithathayo njalo ngasizathobani?
Ungananzelela kahle kahle Nkomo, silala abantu abanewethu okuthiwa ngomalayitha. Uzathola ukuthi khona nxa umntwana esuka lapha ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi avele emalutshwana, uyasuka akhangelele ukuthi khona aye ko-South Africa laseBotswana lapho kula mathuba angcono. Nxa esekhona ngale, into yakuqala ayicabangayo luhlupho aluthiye ngapha emuva, abantwana okumele baye esikolo, abadala okumele badle, njalo ebesekhangela lokuthi khona akula ndlela elula angathumela ngayo impahla. Yona ivele impahla yakhona ngapha ePlumtree ungaze ungene kuma-supermarket uzathola ukuthi khona nge-South Africa kumbe ngeyobutswana. Ebesefisa ukuphathisa-ke laba bafowethu ukuthi khona abasekhaya abanje. Kodwa nxa esefika emngceleni ufika athathelwe konke yizimra, ucina kungasaqondakali ukuthi khona kanti thina siyabe singahlosanga ukuthi khona siyawoda. Thina sihlose ukuthi khona izinto lezo zisiphathise sakhe ngapha ekhaya, sithuthukise impilo yemuli zethu.
Kahle kahle kuyini okuthathwayo?
Bathatha amagwili, bathatha i-cooking oil, bathatha impahla yokwakha kungaba izivalo lamazenge kumbe amaplanka, uthatha nje even impahla zona lezi ezokugqoka bayathatha, akulanto abangayithathiyo khona vele.
Vethi sebekuthathile khonapho Ncube, bakuse ngapi?
Ngikhuluma ngisenza nje ama-storeroom awezimra agcwele okuthi khona legundwane alisela ndlela yokuhamba. Bakuthatha bakugcine khona lapho kuma-storeroom ona lawo. Ngaso kuthe kwathathwa ngikhole ukuthi khona kungahlala amalanganyana kwenziwa i-auction. Kodwa into emangalisayo Nkomo ukuthi khona thina abantu bangapha emngceleni akula auction esake sayizwa ukuthi khona yenziwe. I-auction yakhona yenziwa kumbe yenziwe eHarare kumbe yenziwe ePlumtree ngoba akula muntu wangapha owake wezwa kuthiwa kule auction yempahla zona lezo.
Abadala bona abangena lezinto lezi kabakakufundi yini Ncube ukuthi njengoba zithathwa ngcono bayekele bengaze bangena lazo?
Kunzima Nkomo, lanqabe nanzelela ukuthi khona ngcono bayekele. Vele kungayekelwa phela ikuchabalala kwekulilima, ikuchabalala kwePlumtree, kanti abantwana bazadlani, bazagqokani, bazahamba ngani esikolo. Zona lezo zinto esihlala kuzo zizakhiwa ngani nxa bengasangenanga. So sokuyikuqinisela kuphela ukuthi khona abanye bagcina sebe-charge imali eziphezulu, njalo khona lokho promote le corruption ngoba kufuna kusiba lokufumbathisana kona lapho emngcweleni okungaqondakali. Ngikhuluma nje kulomunye udaha osine esifa ebulawa ngabantu ezama ukuthi khona angayi emngcweleni achaphise ngasecingweni wacile ehlangana lezidlova zambulala.
Lu dabo lusemapholiseni yini lokubulawa kwalujaha njalo kungaba sekhona inoboshiwe?
Ngokuzwa kwami undoda lo owabulala lo jaha wahle wayazinikela emapholiseni, so ludaba olwaphenywayo ngikhole ukuthi khona lusemthethwandaba.
Hayi, siyabonga Ncubebe, kukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Siyabonga Nkomo, besifisa kakhulu ukuthi khona abantu bakithi abafana labo MP lamakhansila indaba le bayibophele amasokisi kakhulu ngenxa yokuthi khona abantu bakithi sizahlupheka nxa labo malayitha bengasakwanisi ukuthi khona babuye lempahla njalo sebethathwa izimali ezifakelelisi. Bakithi silohlupho olukhulu kakhulu, ayikhanye lisisele indaba. Umuntu olethe ukudla kufanele kudliwe yimuli, akangafananiswa lo muntu odele ukuzathengisa.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lwake waba ngukansila wakumadlambuzi umnumzana Thamani Ncube olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ngugama
namle
Siyabonga Ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba, sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi yezamasiko, sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnumzana Gande labalaleli.
Ya, ungasitshela ukuthi ulubona njani wena udaba lolu olokubana inkosi isikhona isimelele nje ukugcotshwa ngoSeptember?
Leyo Gande ngombono wami impica abadala ngobana kusesenembuzana ethize ukuthi igcotshwa nje inkosi leyo ivele ibekwe ngubani. Ngoba akukabi lelizwi thina abanye sikholwa ukuthi inkosi kumele yethulwe emphakathini lezinduna sezike zahlangana ngale ngasese labomndeni abendlu yenkosi kube yibo abathi ithole eliyabusa ilizwe yileli. Leyo egcotshwa mhla ka 12 September njengoba sisizwa ngokunye nje lakho thina abanye okuthi phicayo thina abanye sikholwa ukuthi inkosi kumele iphume endlini yenkosi yokugcina uLobhengula. Kodwa ke amanye amadoda lamadodakazi esizwe bathi hayi yena lowo okugcotshwa mhla ka 12 naye ulungile ngobana naye usuka endlini yobukhosi endlini kahlangabeza abathi nguye owakumempingi wabusa ngemva kokuba inkosi uMzilikazi ishonile. Lokhu umkhulumane wayengasekho. Kodwa mina nxa ngithi ngiyakhangela ngibona inkosi yayikabi khona kasikatshelwa lingabe likhona igama lalowo ozaba yinkosi, kodwa amakhumalo nomntokazi bebengakethulelwa ukuthi phakathi kwamakhumalo lowo endlini kalobhengula ngubani ozaba yinkosi. Ngakho lokho nje lathi sikubukele sikukhangele.
Manje pho nxa kuyikuthi kungaziswa njengokutsho kwakho kubikelwe uZulu, engemukeleka yini ubaba lo osethiwa inkosi?
Kunzima ukuthi emukeleke ngobana isisusa sendaba yakhe singathi sibucayi kwabanye bethu njengoba kukhulunywa nje langamaphupho langelizwi likaNkulunkulu elimthumileyo. Kusuka ngathi kube kuyaxaka ukwamukeleka kwakhe kwabanye esizweni sikamthwakazi kuba nzima khonapho ngobana imbali yakhona kayicaci. Yebo, abantu izibongo baguqula kusiya ngokuthi bakhulele ngaphi, kodwa abanye bathi khonale labathi wazalelwa khona ngowakibo sibili bazaqhambe loyise ukuthi hayi ngowakoChuma kodwa Phithi usengowakoKhumalo. Unenganyana njengokungathi kuyaphica ukuthi amukeleke kwabanye ngobana indaba yakhe kayicaci kahle, ikakhulu izinto zamaphupho lezithandela abalali leli ziyahlupha kungalandelwa izinto zamaphupho. Kungathi ngiwabalukhunyana.
Bakhona abathi umndeni wakoKhumalo ungani umadolo nzima kudaba lona lolu olokugcotshwa kwenkosi yiko ke lo osekhona kathesi bazamamukela ngoba ubukhosi sebukade bakhulunywa kodwa kungela okwenziwayo uthini wena lo
ngiyabezwa ngoba sekulikhulu leminyaka evayo kungela nkosi kulesisizwe samaNdebele. Kodwa ke kangiboni ukuthi kambe njengoba sekude kuthethe isikhathi esingako ukuthi ungabe kuthathe kugijinywe kubekwe nje inkosi kungalandelwanga indlela zakhona. Labo abanye babona sekubaphuzele yebo kambe. Kodwa kakuthithiswe mina ngombono wami kakuthithiswe wona amakhumalo la nezinduna. Kabenze baphangise banike isizwe itholo okumele ihlale esihlalweni sobukhosi. Ukuthi ngenxa yokuthi amakhumalombe amadolo nzima aphuzile hayi ngokunye lokho phela inkosi yena ngokwayo kayisiyokubusa amakhumalo. Ngiyokubusa umthwakazi wonke amakhumalo bayingxenye kamthwakazi bayindlu nje eyakhupha inkosi kodwa phela asiyo nkosi yakokhumalo kuphela ngesizwe sikamthwakazi sonke. Ngabo bangathi bona yebo sekuphuzile kodwa-ke ngabe bona bakhuthaze batshitshisa amakhumalo bawakhwezela kuthi asukume anike abantu inkosi masinyane kunokuthi kube sekuqunyelwa kwenzele ezinye izinto ezibona ngathi ayisilo isiko okumele ngabe liyalandela. Ye kuphuziwe kodwa-ke lanxa uphuzwe sizwa lawo amakhumalo ethi awusenisuku zatshwala singaphiwanga igama lalo okumele abe yinkosi evela emzini lalo bhengula.
Hhayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleni.
Hhayi siyabonga mthwakazi kodwa ngiphoseleleli elokuthi bantu bakithi indaba yobukhosi le ingaze yadabula isizwe phakathi laphakathi. Kaswelakala ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe lokhu ngoba kuzasihlekisa ngezinye izizwe sibabithwane kangaka sizame ukwenza into enkulu kangaka sibe sesikhanya sesidabuka laphakathi futhi. Mthwakazi bambanani kulisani indaba le kuhlalwe phansi kuphume inkosi eyodwa athi into eyezaba ngumhlolo sekula makhosi amabili.
Hhayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu. Lo-ke bekumnumzana Thandeko Zintimkandla ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi kambe abesifazana bayalungiselela ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo. Sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu kaWard 23 emlume 2 eNkayi. Yena othi kule mpawu zokuthi ibandla elibusayo leZANU PF selisebenzisa ukudla ukukhankasela ukhetho. Siyakwamukela kuhlelo Councillor. Amalungiselelo okhetho aqhubeka njani esigabeni sakho?
Singathi vele lokho esiwenza ngokuthi sitshela abantu ukuthi khona kumele bayerejista abantwana abale 17 years this year next year ababesekele 18 years asabangenelisi ukuvota ukuthi bayerejista ukwenzela ukuthi next year banjani bavote. Njalo abangelazithupha siyabakhuthaza kakhulu ukuthi khona kumele barejiste bonke.
Aliqondani lohlupho loliyana lokuthi kulabantu abangalama birth certificate abehluleka ukuthatha izithupha kukhona usizo abalutholayo?
Ya, usizo lukhanya luza kuba khona ngoba sake sakhuluma ngakho sibili kakhulukazi bakweyami wadi bake bangifonela abantu bona laba abazothathisa izithupha bathi khona kumele ngibhale ilist yabantu abangela ama-birth certificate labangela zithupha labadala abanye abalahle izithupha kwenzela ukuthi bancediseke bethathe izithupha kwenzela ukuthi bavote.
Abesifazana lamantombazana basukumela phezulu yini lapho?
Ya, kukhanya basukumela phezulu sibili bakhanya bekuthakazelela lokho.
Uke wangichasisela ukuthi kube le sehlakalo
nxa besika labana abantu abazosiholisa babuya lo transporter lwana onguye osithwalelayo ukudla. Nxa utransporter lona efika uzambona semile lesixuku laphana elabantu bona labathi ngabe bandla leli elibusayo angisho esexoxisana labo khona phana. Mina njengokhansila ngiyabe ngingasafunakali khonapho ngoba kulelinye ilanga engike ngaxoxwa sibi ngaphatheka kabuhlungu nzima kubi sibili ngaphatheka kubi kuyena leyo ndawo kwathiwa mina kangifuneki ngoba mina ngwe-opposition party umuntu ofunakala ufunakala uchairman we-ZANU PF so mina ngabuza ukuthi why kufunakala uchairman we-ZANU PF ngoba ukudla lokhu kayisikho kwezanu ayisikho kwe-MDC ayisikho kwabani ukudla okuzoncedisa abantu abalamba njengoba nje kuyalanda
baze bakuvumela yini
bagcina bengamvumeli ngoba indaba yakhona sayagcina amanye ama-councillors labo ukuthi babehlangana lalo uhlupho lunto abagcina sikukhuluma ngale e-councilini so e-councilini ngale sithe sikukhulumile sade hhayi kulo mkazana okuthiwa ngu-Amanda nxa efika ema-wardini ethu ufika asiphathe kanje ethi thina njengama-councillors kasifuni ngoba thina singabe-m d c so-ke u-DA wasesithi hhayi uza kulungisisa but okwamanje u-Amanda lo hhayi kweyami iwadi hhayi kazakabuyi but la malunga la ebandla la bathi ngelibusayo bayabuya befike bethi bona yiboba aziphetheyo but mina njalo ngikhethwe ngabantu angisokhansila we-m d c mina ngikhansila we-wadi 23 engakhethwa ngabantu ukuba ngiyebamela ekhansileni ukhansila ngingamlinganisa ngithi unjengomama womuzi nxa kubuya ubaba ebuya le-paperback iyemukelwa ngumama hhayi abe senjani senika abantwana ngibona ukuthi abantu besigaba abangikhethayo abangivotelayo bayaphiwa yini ukudla ngemfanelo akuphiwa isayidi eyi-1 yini njengalokhu okwakufuna ukwenzakala ewadini yami
ubona ingani lesi sehlakalo singaba lokwenza yini lokulungiselela ukhetho
ubunzima sibili kusho ukuthi buzakuba khona ngoba kathesi futhi nxa bebatshela bathi kuliya ama-rayisi abuyayo lingalandela ukhansila so kathesi ngike ngabiza umhlangano sithi ngifuna ukuhlangana lezakhamizi sibonisane ngoba amanzi lo hlupho lwamanzi ngathi abazange bebuya abadala ngendlela yokuthi batshele ukuthi lingahambi emhlanganweni kakhansila ukhansila kalakudla ukhona ozabuya ophethe ukudla
ungabatshela liphi abantu besigabeni sakho ngokulungiselela ukhetho lokuvota lalokho okwenzakalayo nje
ngiyabakhuthaza ukuthi kungathiwa kuyarejistwa behambe beyirejista kuyabe kulomuntu othathisa isithupha kulomuntu lwana oyabe ehlezi laphana oyabe erejista abazavota ngisho so kumele alungiselele ukuthi namuntu uyathatha isithupha iqeda ukuthatha isithupha ahle arejiste khona futhi next year kumele anjani angene ekhethweni ayevotela umuntu omthandayo njalo obona ukuthi kule future
isibongele ukuxoxa lawe kuhlelo council
hayi ngiyabonga kakhulu ngithi iwadi yami wonke umuntu angikhethi bandla ukuthi liphi bandla ukuthi kumbe kasozavotele mina kumbe uyavotela mina kodwa emva akhuthazayo ngontanga kakhulu abangelazithupha labadala abalahla izithupha ukuthi bahambe bethathe izithupha beregiste next year baye kuma-election
leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Brenda Mpofu kaward 23 emlume 2 enkanye asisenelisanga ukukhuluma lamalunga ebandla leZANU PF esigabeni senkayi ngalolu daba asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile ngoma Don't Call Me Lejapere esiphiwa ngu Socks. Sigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani khesikhangele inhloko zezinye zendaba. Ibandla le-MDCT lithi kalikhathazeki ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi umongameli Mugabe akhethe ozamelama. Abasakhulayo beZimbabwe bahlangana labakwamanye amazwe eMalawi behlaziya udaba lokuguquka komkhathi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.